o e indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthwaka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 24 kumpalakazi 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
umongameli usebenza 24 hours a day. Ngingananzelela ukuthi ungena ngasikhathibane ehofisini 7:30 ayephuma ebusuku ehofisini ngasithumba isikhathi mayekhona ubhizi kala sikhathi sokuphumula usebenza khathalala.
Umongameli Mnangagwa ofisela uZulu weZimbabwe ikhisimusi elihle esithi uhulumende wakhe usebenza khathalala emizameni yokuthuthukisa impilo kaZulu lokuvuselela umnotho.
Ngilusizi kakhulu lonyaka ngekhisimusi yalonyaka, kunzima sibili amangamabi, lokho mina ngahlalayo angaze ngiyibone ikhisimusi enje.
Iningi likhala ngokusilela kwemali lokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo ngesikhathi kulungiselelwa ikhisimusi. Amabhanga akhuthazwa ukuthi alungise imitshina ekhafula imali eyama-ATM ukwenzela ukuthi uZulu athole imali ngemfanelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla bethule imbiko befisela uZulu weZimbabwe ikhefu lekhisimusi elihle kusasa. Lanxanje besithi bayakwazi ukuthi iningi lithwele nzima ngenxa yokudilika komnotho. Ikhefu lalonyaka liza ngesikhathi intengo ikhuphuka mahlayana ezitolo, kanti njalo kulokusilela kwemali emabhanga, ukusilela kwamandla kagetsi kanye lamafutha ezimota. Abantu abangu 7.7 million labo bahlaselwe indlala njalo badinga usizo lokudla oluphuthumayo. Embikweni wethule enkundleni yeFacebook, umongameli Mnangagwa uthe uhulumende wakhe usebenza nzima emizameni yokuthuthukisa impilo kaZulu lokuvuselela umnotho. Uthe kunengi okwenziwa nguhulumende wakhe okugoqela ukulwisana lenkohlakalo, ukuguqula ezombusazwe ngendlela ethakazelelwa nguZulu lokwakha iZimbabwe entsha. Siqhume ilunga lezanuPF umnumzana Belief Gawule, yena othi amqotho amazwi kaMnangagwa.
Ngamazwi amahle kakhulu ayethulwe ngumongameli, ngamazwi amahle njalo ngamazwi ahlonipha uZulu weZimbabwe, ngamazwi ahlonipha imuli yeZimbabwe. Umongameli ayihlonipha imuli yakuthi ayitshele iqiniso. Kona okwakukhulumayo umongameli kuliqiniso njalo kuphuma kuye sibili esitho sibili ngenhliziyo yakhe yonke ukuthi uphatheka kubi ngomumo esiphakathi kwawo. Njalo galali usebenza khathalala, umongameli usebenza 24 hours a day. Ngingananzelela ukuthi ungena ngasikhathibane ehofisini 7:30 ayephuma ebusuku ehofisini ngasithumba isikhathi mayekhona ubhizi kala sikhathi sokuphumula usebenza khathalala. Okunjengakhona ukuthi aluba le-cabinet yakhe ingaba njengendlela umongameli asebenza ngayo, ngile qiniso sibili. Okunye kwakhona esiza kubona lutshintsho oluthile elizabona okuzazincedisa ezimpilweni zabantu ukuthi impilo zabantu zibe ngcono. Umongameli akusho sifiso sakhe ukuthi izinto zibe zimbi ngaleyi ndlela. Yikho ekukhuluma kumuli yeZimbabwe ukuthi abantu bakunanzelela ukuthi ule mizamo yokulungisisa udubo esiphakathi kwalo. Ngithanda ukuthakazelela kakhulu umbiko lo ethulwe ngumongameli.
Yebo, uyavuma ukubana kulobunzima elizweni kwezenotho baba Gawule, kodwa abanye bathi akulalutho olukhanyayo olwenziwa nguhulumende ukulungisisa umumo okhona.
ngabantu abangalaqiniswa ngabantu abangalaqiniswa njalo abalenjongo ezicathileyo esingaqondanga ngoba abantu laba bayakwazi ukuthi umongameli uthe ethatha le nto uthethe into efileyo ye-economy leyibisile ibhazalele ngako ke kuyaxakwa kwe-economy lokhu kuyaphakanyiswa kuyaxakwa nxa umuntu esithi umongameli kalaqiniswa ngakhona kwakutho ngumuntu olenjongo engayisiyo eyokulungisa kodwa injongo yokuphambanisa uhlelo oluphethwe ngumongameli lehulumende yakhe
umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF umnumzana Chamisa yena ofisele uzulu ikhefu elilokuthula lokuthokoza esithi abantu kabamelanga balahle ithemba ngoba ibandla lakhe lizabahlenga ebunzimeni abakibo lingangena embusweni uthi izithembiso zikamnangagwa kuzulu kazilalo iqiniso njalo ngezokumkhohlisa sixoxele sikhulumele sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda
upresident uthi yena kuzizalwane zeZimbabwe uyakwazi ukuthi leli khisimusi lishiye kakhulu kunamanye njalo lenziwe labanzima kakhulu imkhokheli bezanu PF kodwa uthi yena usekhulumisane lenhlangothi zebandla labantu jikelele usebhode sekwazi udlule kobulawayo waxoxisana labantu bemtshela ukuthi hayi kunzima wasuka lapho wafeya lamajeni lapho kubotshwe khona abantu be-MDC bathe bekhuluma laye bathi no lingakhale kangako ngathi thina lokhu sisempini yokukhulula ilizwe ngalokho qhubekani lisebenzela phambili ngakho yumbiko kapresident uNelson Chamisa ukuthi kuzulukazi weZimbabwe kasebenzeleni ukuthi ikhisimusi lika-2020 lingafani leyanamhlanje njalo ukuphumelela nokuthula lothando luzavela ekuthi nithina zalwane zeZimbabwe sisebenzele ilizwe elilothando
abasekeli be-MDC abaningi bathi bebekhangelela ukubana lo nyaka kube lokutshengisela ezitaladeni lisola umumo womnotho kodwa sibone esikhathini esiningi livinjwa ngamapholisa kuyini okutsha ubabu Chamisa akuthembisa uzulu emnyakeni olandelayo
ungengalokho okuthiwo ngama-heroes abalwela inkululeko yelizwe leZimbabwe ivela kubahuquluzi bezanu PF upresident uthi hayi bo inkululeko yeZimbabwe izavela kuzulu weZimbabwe uzulu weZimbabwe ngeyakade nguye onohlelo njalo ofanele abe lezihlelo zokukhulula ilizwe upresident uthi yena mhlazana kufanele lethe ukukhokheli kuzihlelo zikaZulu uzaphanga ayenze lokho kodwa inkululeko kayandanga ukuvela emuntwini oyedwa yande ukuthi ivele kuZulu ngalekho ke siyazi ukuthi uZulu weZimbabwe njengalokho sikuzwe emajele kulaba ababotshiwe abalokhu besebenzela inkululeko yeZimbabwe siyazi ukuthi umnyaka uphela olandelayo lo awusoziphele singalungisanga izandihluphezela izwe lethu
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa sixoxela eseHarare izakhamizi zakobulawayo zithi zithwele nzima ngokuswelakala kwemali lokukhuphuka mahlayana kwentengo yempahla ezitolo kuyiwa nje kukhisimusi kusasa. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Abantu abaningi bathi ukwehluleka ukuthola imali emabhanga laleyo ethunyezwa izihlobo ezihlala kwamanye amazwe kubephula inhliziyo ngoba bebefisa ukudla izibiliboco njengalokho ababekwenza kudala ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Bathi okwamanje bazehluleka ukuthambisa imphimbo yabo ngamanamnede lokudla amakhekhe lerayisi ngoba konke lokhu akusathengeki ezitolo okukhuphulwa khona intengo yempahla mahlayana ngosomabhizimusi. Umsakazo we-Studio 7 uxoxa labanye abantu edolobheni leli abakhanye behlulukelwe ngokuswelakala kwemali, ukukhuphuka kwentengo yempahla njalo lenhlawulo yamabhasi athwala abaya emaphandleni. Umnumzana Thandanani Mpofu osebenza njengomncedisi kamtshayeli webhasi uthi abantu bayahamba sibili emakhaya kodwa babhadala nzima ngoba bayehluleka ukuthola imali emabhanga.
Bahamba sibili abantu kodwa kukalakala izimali, babhadali ngendlela okumele babhadale.
Baningi abakhala ngalokhu njalo langokwenzakala elizweni abanjengomnumzana Ntando yenkosi Mhlanga.
Ngilusizi kakhulu lonyaka ngekhisimusi yalonyaka, kunzima sibili amangamabi. Lokho mina ngahlalayo angaze ngiyiboni ikhisimusi enje, ngoba kunjenje siyabe sithembile ukuthi nxa kufika lesi sikhathi siyabe sesilungiselele labantwana izikhulu fees, ama-uniform sesithengile. Kodwa kwalonyaka hayi, kunzima, asikwazi kumbe ngumumo welizwe kumbe kuyini kumbe yamabhondi laba sibisele wona sesivulalele i-economy, shiwa sithele nzima kunye okumangalisayo.
Umnumzana Charles Lunga uvumelane lo moyo.
Ayi, mina ikhisimusi sokungani sokungihlula kakhulu, ngoba ikhisimusi nxa ngikhangela mina nge-4 years bekile sesidlulile kuze kufika namhlanje, mina ngayi-enjoy ikhisimusi. Even labantu abama bakayi-enjoy, ngoba so far kathi njenganamlonyaka vele ku-worse than kweminye iminyaka, ngoba so far kathi sangathenga ilutho, into zabantwana, lami ngokwami angikwazi ukuthenga even noma le-socks. I-business ayikho, akulayo ukuxokozela, akulani, but abantu bagcwele e-town city but awukhali ukuthi kwenzakalani. So angazi ukuthi ungaba njani. Into athi ziyathula emashopu, akula nto ethengekayo, imali yakhona ayikho, i-cash yakhona ayikho. So angazi ukuthi kunjani. Ingaba bakwenza into zaba flexible, abantu bakwazi ukuthi bethenge into ozokuthi bekwazi ukuthi bedle. Khathi si-chicken nathi si-150, khathi singidla i-chicken nayo ngisakwalisi, sengiyakudla imbidi. So uthi ngitshona endlini yatshona ngisenzani. Sengiyatshona nami ngisemsebenzini, kwabha lami ngizama ukuthi ngingadobha lama okuncane lami ngikwazi ukuthi thengele abantwana mpela.
Lokhu le ndwendwe ezinde emabhanga koBulawayo, lapho abanye abantu abalala khona bedinga imali yokuthenga ukudla kwekhefu lekhisimusi. Abathunyezelwe imali ngabahlala kwamanye amazwe kusetshenziswa i-Western Union, labo babhekane lokusilela kwemali. Kodwa abanye abalayo imali babonakala bethenga impahla lokudla emavinkilini. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abanye abasebenza emabhanga bathi kumele kulungiswe imitshina ekhafula imali eyama-automated teller machines engasebenziyo ngemfanelo endaweni eziningi. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo mnumzana Samson Nhliziyo osebenza kwelinye ibhanga koBulawayo.
Ama-systems wakhona khanya they go on and off, and khanya kuba lama-queues amaningi abantu befuna izimali. Njengoba nakuthiwa kulilanga lokugcina lokuya kukhefu, abantu sibili bafuna izimali zokuya ogada amabhasi, ngoba abantu bamabhasini kathesi ngakutshela ukuthi bafuna ikhefu kuphela, bafuna ezinye izinto zokutofotofoza lezi. Abantu and bafuna ukuyibamba yona ngoqobogobo, kumbe labo ngenxa yendawo yendubo yokuthi laba abathenga khona abantu bakhona bafuna ikhefu, and njengoba befuna ikhefu nxa kusala ukuyithola ikhefu yakhona bagcina beseyadinga imali yale yangaphandle kwelizwe ukuthi beyidinga yona le ifuel yakhona. Lapha kuma-ATMs kuzima akuthambanga. Abantu abaningi insuku lezi ezidlulileyo abantu nginala
singathi-ke nxa sikhangele kuma-ATM khonapho kuyini vele esingathi kufile.
Zezi amasistimu enxa esemadala la enxa into lezifuna ukuthi ziye zicubungulekeai nokuthi abantu betala lokho nxa imali yakhona yayikhona beloko beyifaka kuma-ATM, ngoba okukhathazayo kathezi ukuthi abantu bayama isikhathi eside e-ATM isenza ukuthi bona babe besiyathenga isiyathenga iy'mpahla zabo, ngoba lokhu akhanya kuyahlezi into zolayina khona. I think amabhanga alapha ekhaya kumele abone ukuthi sibile agrede ama-systems abo, ngoba lokhu ukuthi abantu babo betshona bemalayini eza ukuthi nxa ama-system nxa esebenza sibili kuya ukuthi ukuthi ngxenye imali yakho niyabiyiye, ngoba laba thina into esesifisayo njengoba singabantu bakazi uzibulena ngobaayefuna ukubona ukuthi imali uyayithola hambi, ngoba ukuthi lokho esithona khona lapha edorobheni olokho udliwa izimali ithokothed day in day out akumphathe kahle uzi, ngoba enxa yokuthi kumele abe hambe esiyagada ibhasi esiya emakhaya yinto abantu abayifunayo.
Kumnumzana Samson Nhliziyo usebenza kwelinye ibhanga koBulawayo bexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Kusenjalo abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana baphakame ngobuningi belubhekise ekhaya ukuya kudla ikhisimusi lezihlobo labangane kusasa. kodwa abanye gabe nelisanga ukuhamba ekhaya ngoba bekhonona ngokuqonga kwenhlawulo yamabhasi. Kubika intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya.
Begu pitizela la mhla esilindweni samabhasi eHabroni lapho inengi labezimbabwe kade liphuma lilubhekise ekhaya. Inhlawulo yokugada amabhasi aya eZimbabwe iqonye ngokuphindiweyo lokhe waqala ikhefu leKhisimusi. Ukusuka eHabroni usiya koBulawayo ngebhasi kuvame uba amapula alikhulu lengxenye i-150 pula, kodwa amabhasi kuyona le iviki kade ihlawulisa okuphindiweyo. Umnumzana Abusani Moyo, umthayeli we-TP enye ibhasi ehamba phakathi kweHabroni leHarare, uthi isihambi asikhononi kangako inhlawulo yamabhasi ekhuphukileyo ngoba bevele besazi ukuthi kuba njalo ngesikhathi sekhefu leKhisimusi.
Thina hayi sibaphethe kuhla bakomplaini, sibabambe kuhla la maprize bakhala bhada bakhale kangako ngoba babebhajetile bakwazi ukuthi lapha bakhona kunzima manje.
Unkosikazi Emily Dube obelubhekise koBulawayo uthi lesi yiso sodwa isikhathi abalaso sokuyabona izihlobo labangani.
Umnyaka usupheli, sesifikile isikhathi sokubana lathi sibuyele emakhaya siyebona izimuli zethu. Noma nje amabhasi ekhwelile, akunani sizahamba kuphela. Isifiso yikuthi siyebona izimuli emakhaya. Kade sazichiya umnyaka wonke lokhu sebenza.
Unkosikazi Ropa Fazo Shivai obesiya eHarare laye uthi isikhathi seKhisimusi siqakathekile kakhulu empilweni yakhe.
It's just like the same. Ngentengo zamabhasi kuyafana, sonke sibona okufanayo. Siyakwazi ukuthi likhefu, ngakho akumelanga sibe sikhonona ukuthi intengo ziphansi kumbe ziphezulu. Kumele sivume nje, okwakhathesi siya eZimbabwe sizakholisa le muli zethu.
Kodwa umnumzana Stein Ncube ohlala eHabroni uthi ngehlawulo ephezulu yamabhasi njalo lokudula kwempilo ekhaya babone kungcono ukuthi bathumeze imali ekhaya.
Lesifiso sibili esokuyafika ekhaya ngaleli khefu leKhisimusi. Kodwa njengoba transport isiphelile kanje, thina njengemuli sokusehlile sithe sikhangela sabona imali le inengi kakhulu ukuthi inganceda isize ogogo entweni eziningi ekhaya. Yikho nje sikhuluma kanje thina sesithethe leyo mali sathumela ogogo ekhaya, thina sesizihlalele nje khonapha eHabroni.
Inengi ekade lisiya ekhaya belithwele impahla enengi ngenxa yesimo esilukhuni eZimbabwe lapho intengo yempahla eqonge okwamagama. Uhulumende wakwele Zimbabwe lweBotswana bavumelene ukuthi umncele wePlumtree kanye leRamukhwebana ungavalwa ngekhefu leKhisimusi kusenzelwa ukuphathisa inani eliphezulu lesihambi. Ngiyimele iStudio 7 ngisabroni kweleBotswana, nginguMartin Ngwenya.
Yebo, thokaza muhle simpapo omuhle okhulumayo nguMike Hobe. Ngolwesibili kunjenje asidibaneni kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa labo Mahlekisa ngokwenzakala eZimbabwe. Njengoba kusasa kulilanga leKhisimusi, sizalipha njalo ithuba lokubingelela isihlobo labangane. Abafuna ukungena kuhlelo, lisithumele imilayezo yenu ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo ukusixhuma kuFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Mthokazi omuhle, Zimbabwe omuhle, akuhlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Uhulumende weMelika usesuse ummeli wakhe kwele Tanzania uAmbassador Daniel Forte oqodoza ukubotshwa kwabesilisa ababili abathandanayo abatholakala besemacansini. Umongameli Edgar Lungu usanda kwethula umbiko echothoza amazwi kaForte. IMelika inikeza eZambia imali enengi ngomnyaka eyokuthuthukisa inhlelo ezichiyeneyo. Abalwela amalungelo kaZulu bathi bakhathazekile ngokubotshwa mahlayana kwabanye babo kwele Tanzania. Omunye osanda thunjwa ngamapholisa isitha ngumnumzana Voleni Ngethi yena okhululwe namuhla ngabadlelana lohulumende abathi ungenela kakhulu kwezombusazwe. Iningi lithi umnotho welizwe ulokhu ubhidlika ngamandla njalo lithi kaliboni kusiba lotshintsho ngomnyaka omutsha oka-2020. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba.
Ngesikhathi imali ilokhu isilela elizweni, inhlanganiso yeBankers Association of Zimbabwe ithi abantu abaningi abasagcini imali yabo emabhanga lanxa beyithatha khona imihla ngamalanga osekubangele ukuthi uhlupho lolu luqhubekele phambili. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende esithi ufake imali eyizigidi ezingamachumi amabili 20 million zamadola emabhanga ngeviki edluleyo. Umnumzana Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe, usichasisela ngesisusa sokuswelakala kwemali.
Abantu mabengasabank barongweni, hayi abakho wrong, bayesaba ukuthi bangabhenka bazoyajoyina ilayini leya yokuthenga imali yabo. So i-bank as a system ayisakhoni uku-operate like that. Without trust, bank cannot work. Kufuze kulungiswe inkalakatha inkunzi malanga yekinga ye-economic problems zeZimbabwe. That needs to be corrected. Kube ne-trust in economy elizwe besokusehla kusiya phansi. So i-bank cannot operate under circumstances lapho ngela trust khona.
Umnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, uthi abantu abaningi bayalamba emaphandleni ngenxa yezizathu eziningi.
Uzafumana ukuthi abantu kabenelisanga ukuthi baye emakhaya bayechumana lezimuli zabo. Kukanti abantu kulokuthi benakane ukuthakazelela ikhisimusi, baphatheke ngokudinga ukuthi baza kudlani, akula kudla vele singasabali ke okumnandi okwekhisimusi. Khona vele ukudla nje kwansuku zonke. Imbiko esiyizwe enkaya iyafana lembiko esiyizwe wanke, esiyizwa etholotho, esiyizwa elupane, edinga abubi mguza, abantu baphelelwe zinkomo ikakhulu. Kube kudingeka ukuthi uhulumende adeclare lokho esingathi yi-national disaster entweni lezi, but kakakwenzi ngokupheleleyo, kwenzela ukuthi abangafuna ukuncedisa bencedisa through ama-organizations wona lawo. Ngokuba uhulumende yabe sethile ukuthi sokule disaster elizweni.
Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uNkosazana Mebhongwenya, uthi umumo osemaphandleni uyafana losemadolobheni.
Kubi kakhulu lapha edolobheni ngoba as of ukuthi vele ichebo bazasithatha ngapho kokuthi beyenze a different meal from the normal meal. Kunzima ukuthi abantu bazaphindela embideni naleyana ekhavitshi akade beve bebeyida. Akulanto ethengekayo, abanamali. Ngamanzi kawakho, ngamagethi kawakho, le mali kayikho. Konke okudingakalayo kakukho. So njengomzali uyabe uphuma nje uphomba ukuyazama ukuthi enengudobhile yikho khonoko.
Umnumzana Ndlovu uthi kufanele uhulumende enze imizamo ehlukileyo eyokulungisa uhlupho lwezomnotho welizwe kusasa.
So omunye umuntu ohlakaniphileyo wakwathi yena isiwula ileso esiloku esenza into efanayo siphinde siphinde sicabangele kodwa ukuthi sizothola impumela ehlukile. As long as ilizwe nohulumende bengenzanga into entsha yokulungisa ezomnotho weZimbabwe, akula nto ezotshintsha. Ngokubona kwami vele into zizoba worse kusuka kusiya next year. But yiko phela ukudubuka kwethumba and yikho futhi amaNdebele amayethe esithi wona selidumele emansumpeni kuyobe kukhulunywa ngendaba efana nayena le. Sisukisela kudala nakukono kuthintshaniswa amakarensi kuloku kuzama ukukhazwa ngezigamba. Because jabuke lapha ikhava ngezigamba jabuke, but liyafika epointini where isigamba sokufuza ukufaka isigamba phezu kwesinye isigamba bezokwehlula-ke bese sidabuka ibhuqwe. Lingadabuka wonke umuntu sebona ukuthi wamuntu nqunu. Akula nto esingayenza unqunu. IZimbabwe kusiya phambili inqunu. There's nothing esingenziwe nje.
Kodwa embikweni awethule namuhla umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uyakwazi ukuthi iningi lilokhu lihlupheka njalo uhulumende ulenhlelo eziningi aziqhubayo ezokulungisa umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngikhonapha eWashington, nginguSithandekile Mhlanga.
Sigqibeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa njengoba kusasa kulikhefu lekhisimusi. Sileqembu lenkeli lecombination lona elisanda kwethula idlalade elitsha. leli lidlala telenkelile elesibili njalo lilesihloko esithi valandeli nangu umkhokeli waleli qembu uNation Ndebele.
Ngibuya ePlumtree endaweni okuthiwa iBrunaberg. Engicula laye nguEmmanuel abambiza bethi ngusabunani. Iqembu silisungule ngo-2017. Leli albhamu esinalo manje kuyi-albhamu lethu lesi-2. Siqale ngelinye i-albhamu sisaseyiqembu elibizwa ngokuthi osobunandi.
Litholakala ngaphi idlalate Ndebele?
Kuleyi number 0642306713. Lapho kutholakala khona uEmmanuel Sabunandi ke lapho. Bese kusithi uNation Ndebele umthola ku 0788424668. Bese kuza njalo omunye esebenzisana naye abathi nguqhubekani Ndlovu
0613 1346025. Abalandeli ungabatshiyela wapha amazwi singena nje kukhisimusi kusasa.
Ngithi abantu mabahambe kahle ezindleleni abayemakhaya. Don't drink and drive. Sifithi kulabo abatholileyo idlaladi lethu mabalidlale ezimotweni besiya emakhaya, belidlale njalo sebebuya emakhaya. Bese kusithi labo abangakalitholi balithole njengalokho ngifake izinamba lapha. Silithanda lonke abalandeli berumba, sithi kube mnandi.
Baphuma ke enkundleni abafana benkedile combination ngale. Bafana benkedile combination besigqibela ke izindaba zethu zosuku. Kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa bafisele uZulu weZimbabwe ikhefu lekhisimusi elihle. Besithi bayakwazi ukuthi uZulu uthwele nzima. Kwanele mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo Nkololo kwanawa matukanduka.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.